Trump uyadlala zakho, uyazidlalela. Mina ngikhangelile uClinton ebekhanya sibili ukuthi uziphethe njengomuntu ongathi lanele imele laphana lizigqaje ngaye. UTrump okwakhe akwenzayo kumele kube lokwakhe akuthengisayo ngoba asomuntu ozimisela ukuthi abe ngumphathi welizwe.
Singathi nxa uyisizalwane seZimbabwe ubukele ingxoxompikiswano yayizolo wezo umnumzana uTrump esithi kusiya ngaye kasoza ayamukele impumela yokhetho, ukuthethe wakufaka njani khonokho?
Vele lokho waqalisa inkulumo yakhe naleyo vele uyabe ngikhumbuza oZimbabwe. Ngithi ngiyamkhangela ngimbone sukumisa ingqindi yakhe, vele ungithelela umono uTrump. Uyabe usucabanga bona okhinya lapho ukuthi kuthiwa abantu ama-elections umuntu uyaqalisa abantu ukuqumana amakhanda lokugamulana. Akusiyo nto okumele khonokhuyana nje ngokwakho kumele abantu bahle bathi lo asimfuni, ngoba ngisuka ngibuyele njengomuntu wafunda i-history ukuthi ebo Germany labo France labo abe labantu abazithi bakhaliphile njengabantu abaselizweni lonalelo. I-democracy ngeyekubamba uyigodla njengento yakho ozigqaja ngayo, oyithandayo, ozama ukuthi uyivikele from konke okubi. But kulula ukuthi lithelele nje lisuka ku-democracy yenendle ligcine selifanana labo Zimbabwe labo Kenya and go back to where Germany was, besiba yi-Nazi Germany kaHitler.
Ye, ma ekhulume njalo ke anganqoba ke uzathini?
Mina okokunqoba vele kangimfaki lakhona, akafuni ukunqoba lokho lanxa kuthiwa izinto ziyatshintsha sibili. Ulaba abantu bakhe abathandayo anje. So mina engubonayo ukuthi yena injongo yakhe ayisiyo lokuthi vele abe ngumongameli. Injongo yakhe ukuthi abathengisele, ukuthi nxa esele abantu bakhe abazi ukuthi laba ngabami laba baginya wonke amazwi ami engibafida wona, uzabe sebahaga. Nanku wase wakubo Trump University esakhampeni ekuqaliseni wayethengisa ama-Trump stick kuloko nyaka uthengisayo. Mina bengisithi ule Trump TV ayifuna ukuyenza ilungisayo. So besuka lapha vele yena eyakhe lokhu zenina ayikhangeleyo, indlela yakhe ayikhangeleyo, ayimuse e-White House, eyakhe imusa ekwenzeni imali samwe ngabantu bona laba abamlalelayo. So even kuyikuthi abantu basuke wawenelisa ukuthi adlule kubona laba abamthandayo, ayi ama-Americans bahlakaniphile. I think ngiyakubona ukuthi lanxa elabantu bakhe abasolid sibili abamhlabelelayo abamgidelayo, kulaba abeneleyo ukuthi babone ukuthi hayi lo asiyo umuntu ongenelana le ndlela i-America eyaqoqwa ngayo kusukusele kuqaliseni.